Shika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wane.
So kuhisika.
Ndiri muWashington DC nichiti musara zvakanaka.
Ndaba kwelamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 13 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Agambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali loLangelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe ikwenza kwezikliwi nje zingelanjongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho ukuthiwa angamanxe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhukho napho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Tengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona asebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kukaAli lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani. Kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu ngesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death. And
uKhansila wedolobho leBeatrice oqanjwe ngelokuthi Khansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla leCCC. Lokhu kumangalise abanengi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo.
Funeral ikana ili is so problematic like this ngaichienda ku St Mary's.
Omela iBeatrice edale lePhalamende engwebandla lezana PF umnumzana Munyarazi kaShambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where in this CCC these CCC people, they faked abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU-PF matter. Who is Mo Blessing after all? CCC got a vibrant activist that we can look at, not Mo Blessing.
umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezano PF ukwenza ingani loludaba alula ezombusazwe, kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo.
Kumbe isikhwili mbe political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afana ukuthi athathe neutral position badinge izikliwi lezo, hatshi ukusupportana lelinye ibandla lezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo gaso wezanu bakwazi njani bona bahambileni ehhovisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt ikhodi yezacubungula. Asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala, kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe. Kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi, hatshi amapholisa ngawo abantu bonke, lo mthetho ugcina umuntu wonke. Siyabo
lokhu sikudaba lunye. Kule mibuzo edalwe yokubulawa kukaMo Blessing Ali lomunye wakhe oye bandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezombusazwe phakathi kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo, ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha, uMo Blessing Ali loLangelihle. Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithola inyama. Nxa sikhangele udaba lukaMo Blessing ngokutsho kwamapholisa babachwayisisayo, kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe baliqambile, kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu sebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota, ye ngabantu bezanu PF. Kodwa nxa ukhangela statement samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzi ngabano zabo. Bese kusithe ukalangelihle ukhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures, kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe, kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho, nxa kungasabanga lezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kubo United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqhume ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzani. Bese siba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazwe lanxa kungayisiko. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo. Cqakala udinga ukuthi sikhule kuthiwa ipolitics njengamaZimbabweni. Kumele sibe lento kuthiwa ipolitical maturity, sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kokudlova wabwenziwa ezikliwi loludlakela lwezombangazwe. Kodwa thina ngithi kuhlala kuhlangene kuphela, sihlala siqaphela into ezimbi kuphela. AmaZimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzeni imali akula muntu ozihlupha ngakho, kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo bulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamnyaka uyaziye phela angikwazi usinjani emakhandeti.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona, kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini, lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona uzokuthiwa kulabantu abacanye abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali. So kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso iwaphi. So into esuka ibe nzima kakhulu, kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi ukwehlukana kwembono lokwehlukana kwamabandla ezombusazwe akutho ukuthi sesiyizitha, sikwazi ukuphilisana ndawonye. Engithe mina ngaphambilini i-political maturity, sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwadi ithi sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician enginyanga ngithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wabulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednikho Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula, akulula sibili, kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje. Kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza. Ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi, kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe, ilizwe selifile ubukhokheli sobuphelelwa abasakwazi ukuthi kwenzeni. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekele ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka-2007 olwethi Zimbabwe We Want. So oda sikhambe kuloko kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapholisa ayaziswa ukubana kulo mkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe. Ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kungcindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble lokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu uloke engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sifike. Isisekelo sethu siyatho ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselifile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Diloke lililize abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani kodwa hayi akula muntu otshayiweyo. Esosiberi sizabuyela ngoba sikubheyili sizabe siloke sihamba ngoba singazake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe lokuthi sifuna ama-shortcut. Ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief. Akufuzanga sikuvumele ukuthi abantu besebenzise ukuncindezela abantu be-abuse umthetho.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso logatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi uNqabutho Maganga obehlala eKhilani Squatter Camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owatshiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe-Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa akwele China abophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngoma vela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu be-Studio 7. Ngivumelana esikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo watshiya esithengisile. Kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu osehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiyanga kuhle. Usmith wayefuna ukumnika imathebelelweni ndingo 1977 wala manje kathesi inqaso kunye lapho kukhona lokuthi sesicolonize abantu be-machinery sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha very soon ezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe isishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswa isitshona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli likhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima. Ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu. Abantu kabalazimali. One ilizwe vele kalila mali. Akula lizwe lingaba right lingala mali yalo. Kunzima laphana bantu bakithi. Wonke umuntu olaphana uma uthi uyavula ibhizinisi usuke ngelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthi okuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono ngoba abantu bathwele nzima. Mina ngimangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe kuright ye ngamanga la akhulunywayo kwathinithi, kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo kuno kubona yabantu. Sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomini zabo. Hayi.
Seribonani, seribonani, sizivini, seribonani. Hayi, ngikhulumayo ngiphi, 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 ngikwalathi. Emabhalabhala kompofu ngale kwesasana ekhishini. Hayi, ngiyinyisiphi ngidlulisayo ngokukhuthaza abatsha. Ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi madoda sambini siyovota, sambini madoda siyovota, sambini sesiginyiwe bakithi sasidlalela ekuhluphekeni, nangumuntu aloku esihluphile. Mhlawumbe yathi ungumuntu omutsha kodwa ungakhuphile bezane, ungumuntu onjani. Ngiyakucela abantu abatsha, sambini, sambini ngokuningi kithi siyovota, singadinwa lo nyaka umnyaka wethu. Nesi 2023 unyaka wesiwine.
Ngiyabingelela kustudio 7, ngibingelela abasakazi nabalandeli. Salibonani. Lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje aso sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwani ube wodwa ngokunjalo. Angeke kusebenzele lokho, into ezosebenzela ukuthi Zimbabwe iphume kulokhe ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusa iminyaka eyi-42 years. Ayikho into nje yenzakalayo instead ukudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika, masingadiliki thina, sibambaneni sivote sikhipheni izano PF. Ungangena i-CCC is fine, izaphu MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho, sesifuna nje i-change. I-change ukuthi ngubani owinileyo. Akusebenzi lokho, futhi ngeke nje kusebenze. Sohlala lokho esikhala segangeni, sibe lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amaqaba. Kanti-ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga, sivoteni sonke. Leyo phathi ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha, umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje, and then kufaka umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine. Ba abantu bavumelana nakho lokho, imajority eZimbabwe, abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho. Lokho ukuthi akunqonywe ilizwe abandebe, hayi khona lokho akusizi, lokho akusebenzi. Akusebenzi, singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba, kube right nje abantu bephile, abantwana bethu abalandelayo emuva, i-new generation ithole ilizwe lilunge. Sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today, naye senguyofayithayo, akazi uyafayithi ufayithe into angazange ayibone. So into emele ibe khona yokuthi sibambanene, konke kuzolunga ngokubambana, hhayi ngokuthi kwathiwa kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu. Khona lokhu kubizana Mpumalanga wadwade akusebenze.
Ngiyabonga. Njani mthakazi omuhle nabastudio 7 esilethele iindaba zethu ezinhle. Hawu, siyabonga. Khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP ama-MRP9 lawa. It's not fair man okwenzakalaa, it's not fair. Ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni, hhayi bezama ukudisturba umzabalazo wethu. No, akukho right. Mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadlela igold la, wenziwani ngendaba yokuthi ngiwaliphi bandla? Akwengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho, laba abenzanga lutho serious. Bona basimagisha igolide labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku. Why beseza kanje kodwa? Why bephatha kanje abafowethu? Bona behlala besenza amacala case after case. Abezinokamaphokhwapha ilizwe lelo. Umuntu noma ubani bani uyazenzela, uma uyazenzela kho ukuthi silidwa izimpumputhe zonke zoyi-2 ziyahudulana. Zimpumputhe zonke abantu ilozela umuntu okwagula iphoyizeni ayiphumi engqondweni, la ayiphumi iphoyizeni engqondweni. Bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakalala. Ngiye kuthi ilizwe lilomongameli abantu kompuza edlemini babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besezizinto bawona lapha abakhona, even sikhulumayo namanzi sokhona abakhona ukukhulu manje ngeke sithule sebesekho sikhuluma. vuka mthokazi.
Yes, salibona ke Studio 7 yakukhulumisa okhulumayo uzenzile ichagwane elikhulu kweplump kosiwoko. Ana ngithi nje abantu bakamthokazi ungathi bengasukuma bonke umuntu ozazokuyindebele ephose naye iJSV vaneni sithwaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nawo 3+C sihlukane nawo zana sike sizenzele okwethu ngithola indebele ungazibona nje sadwena hayi bazayenza ixandi kona olukwenza ozaphumelela uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyabukhuluma khona okutsho njalo ungekho ezweni lakini izweni lokuhamba so ngithi bantu bakamthakazi abake kuvuleka izindlebe beke besupporta into engeyabo ngiyabona
nani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke uChris Gande wontungameli Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho kuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawuli la ngemphawuli ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile 100 bondi umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani 100 bondi lezani PF yayo siyahlupheka manje kodwa bathi basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo.
Salibona Studio 7 linjani? Hawu siyajabula ukuthi sezimnandi ekuseni ntambama. Hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi. Ey madoda, ah lapha kunzima la. Siyabona siyezwa lapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho mnangako. Ah kunzima madoda, umbuso wamasocha. Ah umbuso wamasocha madoda. Hey, sasi saphephela kuphi thi? Amasocha afakane ezikhondleni. Bafuna ukwenza kwenkani. Oh noma umfana ngawina uThipu Simo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso oro bekwazi ukuriga. La ngale masingaye court siyakwazi bathemba uMalanga. Ah kunzima madoda, kunzima kodwa hayi singabuyele emuva sivoteni bafowethu, sivoteni namanye sisaregister. Asizameni ukuvota bafowethu. Singabuyele emuva, sivoteni madoda. Yeah, but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakho. Oba siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifaka ecourt, abazi uma labo khona ngalo uzaba back up, uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka. Hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda, kuzabaphelela. Umbuso wamasocha straight, umbuso wamasocha. Mathi check, yeah, kodwa hayi kuzaphela madoda, kuzaphela, akukho okungapheli. Nkulunkulu kadawa ngwethu sonke bafowethu. Hayi siyabonga. Ukhulumayo uPetrosi wokuhlala ngisempumalanga, ngokuzalwa ngiselupane. Yabonga. Studio 7.
Lawke ngamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.